akula muntu olekhanda elikwanileyo sibili ongasapota into ethiwa i-violence ngoba imbi iyalimaza izigaba iyaxazulula abantu iyenza into abantu engahlalisani kuhle iyabulala ubuhlobo nokuninzi okuningi okunjalo. Kodwa-ke sisesenomsebenzi njengesizwe ukuthi sizwisise ukuthi aseyakhe imbangela ye-political violence leyi futhi iyayidanisa kakhulu ukuthi iselakulalakwa kulithuba lokuthi abantu behlale phansi bekhulume lezi zinto bekhangelene mathupha kodwa abanye bakubona kuyinto eyeyisekileyo asebeyisebenzisa ukusona ipolati kuthethi ipolati kuyizinto zonezenza ukuthi lanxa abantu beze-experience sokuzama ukuthi silunge lolu thuba esilalo emzini wethu kugcine kusuka lithuba. Ngakho-ke ngamaphithani ngakutsho ukuthi hhayi singathi kahlangani kakho kodwa lathi sibe-concerned ngendaba ze-violence ezenzakala elizweni lethu.
Baba Ndlovu, sisiya nje kukhetho, ibandla lakho lilungiselele yini ukumelana lodlakela lolu njalo lizamelana lalo njani kahle kahle?
Iphathi yethu thina eduma baba Nkomo, udaba lokhetho sibili silungiselele kakhulu njalo sibhizi. Sibizela sidinga ama-supporters. Udaba lodlakela le-violence baba Nkomo yinto esihluphe kakhulu kwelakithi labezimbabwe lapha. Ngizwa lo baba lo we-Poland esithi yena abakahlangani lakho njani njalo kumele abantu babheke i-root cause. I-root cause ikhona, i-root cause yi-ZANU-PF. Kube akula ZANU-PF eZimbabwe kube akula dlakela. Yinto zona lezo nokukuyo yena njengomuntu okuPoland vele akasoze ahlangane lakho ngenxa yokuthi ngabantu banye wadla bonke. Ngakho-ke thina abeduma udlakela silulungisele sibili noma ngubani ozama ukwenzani sizomelana naye asinandaba ukuthi uyenzeni singabantu beZimbabwe sonke.
Baba Mhambi uyamuzwa uyakhuluma lapha ubaba uNdlovu kanti njalo lina njengabantu abakuPoland kaliboni yini ukuthi kufanele mhlawumbe libiza umhlangano njengamalunga akuPoland njengabaholi bamabandla athiyeneyo likhulume ngodaba lodlakela lolo?
Ngiyakwazi kuyisibingo ukuthi na amagama ethiya ethethwa emuntwini la usukuma phambili uresponda ngolaka nangenzondo kodwa ngizazibamba-ke njengokuthi engithe sizama ukuba progressive ngingarespondi kubaba oweduma ngendlela yena angichaze ngayo bese ngisiya ngikhuluma phambili sithi ilizwe lethu ukuthi live libe nokuthula kumele sivisise ukuthi yona i-violence kanti kuyini imbangela yayo kuyini omunye lomunye abuye lo mqondo wakhe awufake etafuleni. As I am saying to him kulula ukuthi i-violence ibangelwa i-ZANU-PF njalo ngifuna wonke umuntu evumelane layo. Into ubaba uduma oduma angasoze kutshele yona yokuthi thina njengePoland sike sahlala phansi nomongameli ngiphendule umbuzo wakho womhlangano sikhuluma ngendaba ze-violence ngabona kuba 2 or 3 months back sikhulumisana lo-president ukuthi i-violence iyasikhathaza.
Baba Ndlovu ngamafitshane akuyigqibe kuyini ongakutsho kuzulu weZimbabwe kuyiwa nje kukhetho?
Mina ngithi abantu bakithi beZimbabwe ngicela bazibambe bazithole njalo bakhankase bethule kungabi nodlakela kungabi nodlame. Lo ozovusa udlakela kuthi umuntu ovele ophila ngalo. Ngicela-ke mphakathi wakithi sikhankase sithuthi sibone yena lo ozithembe ngodlane ukuthi kanti yena ngubani sabeni ukuthi sikhankase ke sithuthi singabantu beZimbabwe. Lokhu kwami ingcele ukuthi njani njani ingcele ivele khona emhlabeni wonke nje omunye nomunye umuntu ophila emhlabeni unalapho ahlala khona unalapho avele agcine khona njalo kuthi yakukuphi nakuphi vele kunjalo lokhu ngeke sikubalekele.